Ngiyabika ukuthi ibakhumbuze ukuthi hayi kukhona okungahambi kuhle eZimbabwe futhi ukuthi baqala nje ukuthi kasivuselele ke kulabo lana umgabe sewafa nabanye bakhe ababe kuma targeted functions zelapha. Wathi sivuselele ngokubakhumbuza ukuthi hayi nani elibuya lizejabula lapha eAmerica sizalimitha amavisa ngoba nakukabi le nguquko abayibonayo njengama-American ukuthi ingaba yinguquko ejenisi ukuthi kungaba lobudlelwana obuhle. Ngokube khona phela ngoba singakhangela ke kuningi okwenzakalayo eZimbabwe abantu abathi nabezala umthetho bafica ukuthi emthethweni kuyabe kukhuluma eyinto kodwa-ke ngokwenziwa kwakhona kuyabe kusenziwa ngendlela ethiyeneyo. Khonokuyana-ke kuyahlipha ngoba umthetho kufanele ukuthi uqondise ulawule wonke umuntu kodwa ungabona umthetho sekunabanye obalawulayo abanye ungabalawuli abanye ababe bebukile njengama-Americans kuyabakhathaza khonokho ngoba nxa umuntu oyedwa kumbe ababili eZimbabwe bakhathazekile laba ababukele omakhelwane nabanye babe bekhangela ukuthi kathi imkhathazelani yena lowo oyedwa kumbe ababili. So abantu bezimbabwe abaningi bangabe bekhathazekile ngomumo okhona elizweni betshengisa ukuthi lowo mumo ungaba ngcono kumbe ungaba nganeno nxa kungukuthi ibandla elibusayo seliphumile. So bona abantu abakhathazekileyo umkhosi abawuhlabayo uyazakala uze ufike kubomelinga khonale besesibuya-ke kwezokhetho-ke nxa kulokhetho kwakufanele ukuthi kube nomthetho oyabe uvuke ukuthi uzalandelwa nguye wonke umuntu but ungabona sekufuna nokweqiwa kwemithetho kumbe uyabe useqiwa usenziwa i-ZAC kutho ukuthi i-ZAC iyaphambanisa kumbe uyabe useqiwa usenziwa i-Ministry of Justice kutho ukuthi i-Ministry of Justice iyaphambanisa.
Ukuncitshwa kwabantu laba amavisa ubona kudala ukuthi baguqule izenzo zabo yini babaphephe ngoba siyazi ukuthi kulezi jeziso zeMelika ezikhona kuke kwaba lezi jeziso zeBhilithane o-European Union kujeziswa abantu bezanu PF kodwa akula nguquko ezwayo esiyibonileyo.
Uyabona mina mbonani izijeziso lezi ezokukhumbuza labo abaphambuka endleleni ukuthi hayi bazinikelani ukuphenduka endleleni nanxa bangabe baguquke phela ukuguquka kuya ngomziyangedwa womuntu. Omunye umuntu uyantshontsha abotshwe avalelwe ejele kuyikuthi ukuvalelwa kwakhe ejele kufanele ukuthi aguquke kodwa ayephuma ejele engaguquwanga kodwa kakutho ukuthi ophambanisayo-ke nxa ephambanisa angabotshwa ayejele sokufuza ukuthi hayi nxa esephambanisa kwesika siyekeleni ngoba vele ngaze lihambise ejele kaguquke kodwa okuthi ofika uthiwe lapha yikuthi ukhangela imithetho yamazwe ngamazwe ukuthi kambe kuyini okuyenziwa ngamazwe omhlaba ukukhumbuza uhulumende weZimbabwe ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Kuyafana nje lokuthi ungakunanzelela mpingamili kule-ripoti yesathathu ephumileyo sibonile iziphathamandla zikahulumende-ke ziyifuna kakhulu leripoti baze bakhanya-ke abanye sebezidifenda ngoba isadathi yenzile ukuthi hhayi thina sizakuma le-ripoti eyabantu esibaqhilileyo.